lapho esikhuthana khona thina sibe sikhangelele ukuthi nje umthetho okukhona okwamanje uqhubeke usiya phambili. Umthetho okukhona okwamanje unika ama-parties amabili, ngaba employer le-employee, ukuthi bekhulumisane bevumelane ukuthi abantu bangabhadalana imali ezingakanani. Sibona i-proposal entsha ebuyayo ikuthi umthetho kawuqume ukuthi umuntu nxa ephuma umsebenzi unikwa okungakanani. Sibone ngathi singabe sesibulala singathi ngesilungu i-spirit ye-dialogue, i-spirit ye-social dialogue, ngokuthi akusakhulunyiswana, u-employer nguyo senikwa imvumo yokuthi athi bani lo bani lo bani umsebenzi uphelela namhlanje ngilinika okungaka. Sibone ngani ayisikho kufanele kube khona xa sikhangela ama-standards a-applyayo international labor standards kube zisuku.
Ya manje ungasitshela ukuthi yona i-TNF njengoba sisizwa ukuthi ingani yinja engelamazinyo, likuphethe njani udaba lolu kubana kube kungani kuba ngcono?
Ku-committee kadihlezi namhlanje sibone kungalankinga ukuthi kona i-TNF ifakwe ibe nomthetho, ibe nazini. So sesiza kuthuthukisa ke sikuhambise kubakhulu bethu ngomvulo. Yibo sebezavumelana bengakaze bekufakhe phambi kwekhabhinethi.